Soko izika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC. Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesithathu mhlaka 10 inhlangula 2020 ngukhathethe Jeremiah. Endabeni zethu namhlanje, abantu abangamashumi amabili lasikhombisa abahlolwe izolo batholakala bele COVID-19 eZimbabwe, sebengeze inani lasebetholakale bele gciwane leli, laya kwabangamakhulu edlula amathathu, 314 emhlabeni jikelele, sebeyizigidi ezedlula eziyisikhombisa, 7.3 million.
I-America ivele iyasincindezela ilonzondo lathi yibo abasethulela ama-sanctions. Ngakhona kwabakhuluma ngakho abazenza bona ukuthi yibo kuphela abazilungelo loluntu abayenza yonke into, kodwa ke kangela phela kanti indaba bengakhulumi ngalokhu okwabo kokubulala abantu abansundu elizweni labo.
Inhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba ye-United Nations isola ukuhlukunyezwa kwabalwela ilungelo loluntu, ikakhulu ukuthunjwa nokuhlukunyezwa kwabesifazane bebandla eliphikisayo LMDC Alliance, abagoqela unkosazana Johanna Mamombe nabanye bakhe.
Bazovula kanjani isimo se-COVID-19 lokho esikhuphuka? Inani labantu ababanjwa i-COVID-19 lokho ikhuphuka, bazovula kanjani abantwana? Akukho safe ngoba nezikolweni amanzi ayekho, akunazi ma-sanitizer, bazokuthathaphi lokho?
Abazali beZimbabwe abasebenza kwele South Africa sebeveze ukukhathazeka okukhulu ngesaziso sikahulumende weZimbabwe esokuthi izikolo zizavulwa ekupheleni kukaNtulikazi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Abantu abangamashumi amabili lasikhombisa abahlolwe izolo batholakala bele COVID-19 eZimbabwe, sebengeze inani lasebetholakele bele gciwane leli, laya kwabangamakhulu edlula amathathu, 314. Abantu laba ngabanye babagcinwe endaweni zama-quarantine centers, abaphindele ekhaya bevela emazweni angomakhelwane aguqela ele South Africa, Botswana, Mozambique lamanye. Asebehloliwa kubana bale COVID-19 loba hatshi lokhu laqhamukayo elizweni ngombimbitho lonyaka, sebezinkulungwane ezedlula amashumi amahlanu, 54,535. Asebesinde kulomkhuhlane lokhu bengamashumi amane lasithupha, 46, kwafa abane. Emhlabeni jikelele asebefunyanwe bele coronavirus sebeyizigidi ezedlula eziyisikhombisa, 7,360,778. Kuthi asebebulewe yileli gciwane sebezinkulungwane ezedlula amakhulu amane, 414,528. Kodwa asebesinde kulomkhuhlane sebeyizigidi ezedlula ezintathu, 3,632,714, kubika abenhlanganiso eye Worldometer. Emazweni awezwekazi le Afrika asebefunyenwe bele gciwane leli sebezinkulungwane ezedlula amakhulu amabili, 200,880, labulala inkulungwane ezedlula ezinhlanu lengxenye, 5,530, kwasinda inkulungwane ezingamashumi edlula ayisishiyagalombili, 86,068, kubika abenhlanganiso eye African Union.
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave, 4930 7270, laku 9885 kHz ku shortwave. Ekuseni kusukusela ngo-6 kusiya ngo-7, kuthi ke ntambama kusukusela ngo-7 kusiya ngo-9 PM, sitholakala ku 909 medium wave, laku 4930 6040, laku 15460 kHz ku shortwave.
Umanyano wenhlanganiso yamazwe omhlaba e-United Nations namhla usole ukuthunjwa lokuhlukunyezwa kwabesifazane be-MDC Alliance abalokhe belaliswe esibhedlela. Usithi uhulumende kumele esule icala abethesa lona njalo achiyane lokwephula amalungelo oluntu. Empikweni owethulwe lamhla United Nations ithi uhulumende kumele ajezise abantu abathumba abesifazane laba. Abathi umeli weHarare West edalele iParliamente uNkosazana Johanna Mamombe, uCecilia Chimbiri loNetsai Marova. Abathathu laba bathi bathunjwa ezandleni zamapholisa bayatshaywa njalo bahlukuluzwa ngokocansi. Ngemva kokuthunjwa lokutshaywa kwabo betheswa icala lokwephula iziqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwecoronavirus ngokutshengisela ngaphandle komthetho. United Nations ithi ukuthunjwa kwabathathu laba akumangalisi ngoba kulabantu abangamashumi amane lasiyagalolunye abathunjwe bahlukuluzwa ngendlela ezijiyeneyo eZimbabwe nyakenye. I-UN ikusolile kakhulu lokhu isithi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa kumele avikele abesifazana lamalungelo oluntu jikelele. Umbiko lo uza ngesikhathi uhulumende ebopha amagqwetha alwela ilungelo loluntu ngezizathu ezijiyeneyo. Namhlanje khona kubotshwe igqwetha elilobudlelwane le-MDC uMnumzana Sylvester Hashiti esetheswa icala le-criminal nuisance. UNtungameli Nkomo uxoxe legqwetha eliyisiphathamandla senhlanganiso ye-Young Lawyers Association of Zimbabwe uMnumzana Jabulani Ndlovu, yena othi uhulumende we-ZANU-PF kawananzi ngitsho amalungelo oluntu.
Udaba lwamalungelo luyinkinga kakhulu eZimbabwe. Ngokubonakala kwezinto okusobala kubani lobani, isisekelo sombuso asilandelwa. Ungabona isisekelo sombuso i-constitution ilandelwa eZimbabwe, ilandelwa ngoba bafuna ukuvala into ethile noma bafuna ukuthola inzuzo ethile. Kodwa nxa sikhangela ngeqiniso elipheleleyo, isisekelo sombuso sethu asilandelwa, njalo i-government isisebenzisa ekubeni incindezele labo abangabe ifisa ukuthi ibahlukumeze. Mase sikhangela khona emapholiseni, amapholisa wona njengawo ahloniphi even la kancane amalungelo abantu. Uma kungenzakala ukuthi amapholisa ekusebenzeni kwawo edlulise amalawulo akula ama-investigations noma uphenyo olwenziwayo, singakhangela i-ishu yabumamombe ukhayele indaba yondoda lo wadutshulwayo kobulawayo evikini elidlulileyo, akula update esesiyiphiwe thina as uZulu kumbe ngithi abantu beZimbabwe ukuthi besitshele ukuthi amapholisa senzeni bekuhloleni kumbe kuphenyeni ukuthi labo abahlukumezwayo kuhamba njani. Okusuka kube nzima kakhulu yikuthi asikwanisi thina njengoZulu ukuthi mase sihlukumezekile sitsho sisukume sitshele uhulumende wethu ukuthi lapha sihlukumezekile esingathi maybe through i-demonstration noma ukutoyitoya. Kuba nzima ngoba ma ungayenza kanjalo ubonisa i-government ukuthi lihlukumezekile. Bajayele ukuthi besebenze amapholisa lamasosha ekutshayeni abantu.
Ukubotshwa mahlayana kwamagqwetha ayiwo amele alwele amalungelo esikubonayo, ungathini ngakho?
Kuba nzima ngoba amagqwetha yibo abantu abakhangelelwe ukuthi abayesabi bayamela abantu laba abahlukumezekileyo kumbe into abahlukunyenziwe nguhulumende. So ma ukuthi i-government yona isiyiyo ebamba labo abakhangelelwe ukuthi bemele abanye bebe ngomsolo wabakuqala kumbe ngithi ama-accused persons ekuqaleni, kuba nzima ukuthi thina njengamagqwetha sizabamela njani laba abanye sehlike kathina ukuthi sizivikele. So eqinisweni eZimbabwe asifikelekanga, njalo isisekelo sombuso sethu asilandelwa. Kusuka kumangaze kakhulu ma ukuthi izindaba ezenzakala njalo ku-America ukufa komuntu oyedwa, i-government yethu igijima phambili ibe yiyo e-criticizer okwenzakala kwezinto e-America. Why ingabuyi iqale ekhaya? Ekhaya kube yikho aba-investigator kuona bebonise nxa kule finding asebeyenzile ukuthi kwayenzakala into ethile, kwabulawa umuntu, kwathotshwa abantu, abantu baharaswa, sesithole impumela yalokhu lalokhu, amapholisa akhona sesibabambile.
Mnumzana Jabulani Ndlovu ligqwetha njalo uyisiphathamandla senhlanganiso ye-Young Lawyers Association of Zimbabwe. Ubixoxa ecingweni lapho loNtungameli Nkomo we-Studio 7. Umphathi Ntambo obona ngokwethulwa kwemibiko uNkosikazi Monica Mtshwangwa uthe amagagasi akhe abengahambi kuhle ngakho ubengenelisi ukukhuluma lathi. Kodwa isiphathamandla sebandla lakhe le-ZANU-PF uMnumzana Believe Gawule uyakulandula ukuthi uhulumende wephula amalungelo kaZulu.
Okala nzatandu kuti ngiti kati yoni United Nations lei, iyo ngubani. United Nations lei ulaulua i Amerika. Kati Amerika ngubani, Amerika ivele iyasinandezela ilo nzondo lati, ibaba setulela ma sanctions. Ngakono kwa bakuluma ngaku wazenza bona, ukuti bazi iyo kupela aba zilume loluntu, aba enza yonki nto kutu wake, kangela pela. Kati nda wabenga kulumi ngaloku, ogu waboko kubulala abandaba nsundu elizwe nilabu. Ama Black Americans ayabula George Floyd. Abakale bekhulume ngokuthi George Floyd abantu abamakhiwa abulala njani abantu abansundu ilungelo loluntu lolelo kade singabe khuluma ngeZimbabwe ivele iUnited Nations yinto yeAmerica leyana akumangalisi vele akusimangalisi lokho kwakusethusi kanti khona ukungenela kwezendabeni zangendabeni zeZimbabwe ezangekhaya kuyini esokutholakile ngemva kokuthi ihulumende yayithe isalucubungula usizo udaba lolukuthi lwahamba njani ukuthi kulokuganga ukuthile kumbe mhlawumbe kulokunye okucathile kungabe bonakaliyo okade kungabonwa ngabantu kodwa khonoko konke kumele kuvele uhulumende ubhizi ngakho khonoko but asiyo United Nations engasitshela kokwenza
kodwa iUnited Nations babagawule ayiphonga ukukhuluma nje nxa ikhuluma ngempela esikhatini esinengi kuyabe kukhona okukhona
ihulumende ka President Emmerson Mnangagwa ihulumende ehlonipha ilungelo loluntu ihulumende kodwa akuswelakali izigangi ezingabe zivela kuwapha amacele ezifuna ukungcolisa uhulumende ka President Emmerson Mnangagwa ngabantu abakunenge osokwenzakele konke kwabo magumbezi kubonile izinto nje eziningi zakhona izinto ezitshengisayo ukuthi kule sandla esithile esilokuganga phakathi sokungcolisa uhulumende iAmerica le United Nations abakhangele okwenzakele eAmerica bakhangele besilethele uGeorge Floyd Yiko kuqakathekile ukuthi iAmerica kukhangele kathesi. IAmerica ayisho prefect lomhlelweli lomhlaba lapho ukuthi besitshele kokwenza thina. Ngezinye indlela abasitshele kokwenza kodwa bona besephula ilungelo loluntu bevulala abantu bebakhama.
Mnumzana believe kaule isiphatha amandla sezana uPF ubexoxa icingo loluntu ngamile inkomo weStudio 7.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC-band. Uyenelisa njalo ukusithola kuIntelsat 20 loba nje siza kuma ekupheleni kukaNhlangula ukuyisebenzisa. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet. Livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola njini bokuxhumana obe Facebook ku VOA Ndebele na ku Twitter ku VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Abenhlanganiso yamagqwetha alwela ilungelo loluntu eZimbabwe Lawyers for Human Rights namhla bacele umthethwandaba we High Court ukuthi uvimbe uhlelo lukahulumende lokubuthanisa uZulu ngenjongo yokuzwa imibono yakhe phezu kokuguqulwa kwesisekelo sombuso welizwe okuzanywa yiZANU PF. Emaphepheni awafikiswe emthethwandaba namhlanje, inhlanganiso le ithi iHigh Court kumele imisele imizamo ukuze kwedlule uhlelo lokuvalwa kwelizwe okubangelwe ngumkhuhlane we-coronavirus. IZimbabwe Lawyers for Human Rights ithethe leli nyathelo imele omamangala ababili kulandela isaziso sekomiti yedale lephalamende ebona ngezemithetho lendaba zephalamende sokuthi izaqhuba imibuthano loZulu kusukisela ngeviki ezayo mhla ka-15 kusiyafika umhla ka-19 lapho abazabe bebuza khona abantu ukuthi bathini ngemizamo yakahulumende yokuguqula isisekelo sombuso welizwe kwe-constitutional amendment number 2. UZulu uthi ukubuthaniswa kwabantu kuzabangela ukumemetheka kwe-coronavirus. UNtungamile uphinde wakhuluma lesiphathamandla senhlanganiso elimukisa uZulu nge-coronavirus eya-Citizens COVID-19 monitor uMnumzana Efihlela Ncube ukuthi yena uthini ngenyathelo leZimbabwe Lawyers for Human Rights.
IZimbabwe Lawyers for Human Rights yenze kahle ukuthi emthethwandaba ukuyamisa ukuganga lokho okufuna ukwenzakala. Zintathu izinto ozibonayo kulokho okukhalelwa iZimbabwe Lawyers for Human Rights. Okokuqala yikuthi nxa kulomthetho umele ulandele, umele uhlonitshwe. Okwesibili yikuthi ukubuthanisa abantu kuzafaka abantu engozini yomkhuhlane we-COVID-19. Okwesithathu yikuthi abantu kabasoze baye baza kwesaba ukuthi bayehlangana kulapho ababizelwa khona ukuza kwenzuka ukuthi umthetho udlule kuthiwe khona uvunyiwe kanti kavunywanga abantu bebengayanga. Ngakho ke zona lezi zinto zintathu, ukuhlonishwa komthetho, ukwesabela umkhuhlane lokuthi abantu bazagcina bengayanga kuyona leyo ndaba abizelwa khona. Kodwa kube sekuthiwa hayi inhlangano sayibiza abantu bavuma besitsho abantu abathathu ababe baqhubi bevela labe eHarare.
Kona Ncube, kuyini okuphuthumayo okwenza uhulumende aphithizele kangaka ujaheni?
Uhulumende ujahu kona, ujahu udiliza, ujahu ubusa kabi, ujahu kuba ngontando kayiphikiswa, ujahu udiliza ilizwe. Ngabe bebuya lesisekelo sombuso beguqula isisekelo sombuso besenza okuhle, ngabe kakumangalisi, ngabe kakukhalisi. Okukhalisayo yikuthi bajahu kona baguqula isisekelo sombuso balulaze umthethwandaba ukuze upresident abe nguntando kayiphikiswa ubusabuse kuze kube phakade. Kodwa ngabe babuya beguqula isisekelo sombuso besenza ukuthi kube le free and fair election, kuhlonishwa amalungelo abantu, kube le independent judiciary, kube le independent media, ngabe bebesipha amandla intatheli izindaba ukuthi zisebenze ngendlela ezifunayo, ukuthi abalwela amalungelo abantu basebenze ngendlela efunayo, ngabe bebesipha amandla okulwa le nkohlakalo ye corruption, ngabe bebesenza ukuthi leli lizwe lime ngendlela ezahlonipheke emhlabeni, ngabe kakula umuntu okhalayo ngokuba yikwesi kufunayo lokho. Kodwa abakwenzi okufunwa ngabantu, abakwenzi okufunwa umthetho womhlaba, abakwenzi okufunwa isisekelo sombuso, abakwenzi okuzavikela amalungelo abantu, benza lokho okuzavikela bona ezihlalweni. Yikho okuyinjongo ye-amendment le.
Umnumzana Efidlela Ncube, isiphathamandla senhlanganiso elumukisa uZulu ngomkhuhlane we-coronavirus. Eye Citizens COVID-19 Monitor. Ubexoxa ecingweni loNtungameli Nkomo weStudio 7. Singakangeni esigabeni sethu esilandelayo, wothi sikhangele ezivela kwamanye amazwe, siziphiwa nguSithandekile Mhlanga ngamafitshane.
Izidumbu zabantu bokuza abangamachumi amabili zitholakele elizweni leTunisia, njalo kudingwa ezinye ezingamachumi amathathu emanzini lapho okucatshangelwa ukuthi abantu laba bagalule. Isililo sikamnumzana Pierre Nkurunziza, owayengumongameli weBurundi obhubhe izolo, siqalisile namuhla njalo sikhangelelwe ukuphela ngemva kweviki eyodwa. Ukusetshenziswa kwabantwana kubhahile kwele Nigeria lanxa kungekho emthethweni, njalo inhlanganiso ye-International Labour Organization ithi lokhu kumemethekiswe ukuthi uhlelo lwe-lockdown soluyekethisiwe, kodwa izikolo zilokhu zivaliwe.
Abazali beZimbabwe abasebenza kwele South Africa sebeveze ukukhathazeka okukhulu ngesaziso sikahulumende weZimbabwe esokuthi izikolo zizavulwa ekupheleni kukaNtulikazi ngesikhathi igcikwane le-coronavirus lisidla amahabulo. UBenedict Nhlapo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Iningi labazali laba abachiye abantwababo ekhaya bezodinga imisebenzi kwele South Africa bakhuthaza uhulumende ukuthi acabangisise kahle ngenyathelo lakhe lokuvula isikolo. Isizalo seZimbabwe ngosazana Busi Mafinyela Ncube uthi lokho kwenziwa uhulumende ikufaka impilo zabantwana engozini ngabomo.
Bazovula kanjani isimo se-COVID-19 lokho esikhuphuka? Inani labantu ababanjwa i-COVID-19 lokho ikhuphuka, bazovula kanjani abantwana? Akukho sefu ngoba lezikolweni amanzi akekho, akunazi ma-sanitizer, bazokuthathaphi lokho? Nama-teachers azokuthathaphi khona lokho? Namvumelani lakho lokho?
Ngokutho kukahulumende, abantwana bafika izinkulungwane ezisitshiyagalolunye 9,000 abe-form 4 le-A-level yiba bazoqala ukubuyela isikolo besiyabhala imihloliso kusukela mhla ka-29 Nhlangula. Kuza kuthike mhla ka-28 Ntulikazi o-form 6, form 4 labo grade 7 bavule izikolo. Ngemva kwamaviki amathathu bevulile kuzalandela amalowa 6, form 3 labo grade 6. Ngemva kwalokho kuzalandela amanye wonke amaklasi kugcine ngalabo abalungiselela ukungena esikolo abe ECD. Abanye bathi kuyethusa ukuthi kungathi uhulumende evele sehluleka kathesi ukupha uZulu amanzi ahlanzekileyo, kanti abantwana abanye bafundela phandle bese kuthiwa konke lokhu kuzabe sekulungile ontulikazi. Nkosazana Alicia Moyena uthi uhulumende uzayithatha ngapi imali yokuthenga ama mask le mithi ebulala igciwane ezandleni evele elokhu esasilela ngemali yokulwisa le gciwane elizweni jikelele.
Ukuthi uhulumende angakwanisa ukuzisupplya ngama mask, lama sanitizer, lamanzi, ngibona nje kuyisithembiso kodwa engingaboni ukuthi singafezeka. Ngoba kathesi nje amaglazi ayashota ezibhedlela, amanzi ayashota vele khona njengakathesi nje uyathola ukuthi kwesikhathi siyahamba amalanga kungela manzi. So ukuthi kuyikhona kuzalungiswa kathesi, hayi angiboni ukuthi into engenzeka.
Njengoba ke izitulo namathebuli lamaklasi kuluhlupho ezikolo eziningi ikakhulu emaphandleni, umnumzana Mbekezele Moyo uthi kuphica umqondo ukuthi kuzokwenziwa njani ukuthi bangasondelelani labo bantwana nxa sebefunda.
Ngokubona kwami ambona ukuthi uhulumende walapha ekhaya angayenelisa ukuthi abe nawo ama-desk angenelisa bonke abantwana ukuthi bakwazi ukuba le-social distancing, okuwukuthi bayehlukane bangahlali duze-duze uma bebhala imihloliso yabo. Mbona kuzoba lukhulu kakhulu futhi kuzoba nzima kakhulu ukuthi uhulumende enelise ukuthi aprovide zonke izikolo ezilezidingo.
Inhlanganiso zababalisi lazo azivumelani lenyathelo likahulumende leli, zisithi kufanele kube nobufakazi bokuthi zonke lezi zinto sezilungisiwe kungakethulwa usuku lokuvulwa kwezikolo. Kodwa uhulumende uthi kuvulwa kwezikolo kudluliselwe phambili ngenyanga yonke kwaya ku-28 Ntulikazi ukuze kuphiwe igatsha lwezemfundo ithuba lokuqoqa konke okudingakalayo. Uthi ababalisi sebeqalile ukufundiswa ngendlela zokwenqabela ukumemetheka kwale gciwane. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingu-Benedict Nhlapho.
Zimbabwe ezihlala kwele Britain zamukele ngempono etshiyeneyo isinqumo sikahulumende wakulelozwe sokuthi ezinye izikolo zemfundo yaphezulu zivulwe kulandela ukuyekethiswa kwezinye iziqondiso zikahulumende zokuvalwa kwelizwe emizameni yokuvimba kumemetheka kwe-COVID-19 eze lockdown. Kubika intatheli izindaba yeStudio 7 uEzra Jesus Banda.
Mhlaka 15 Nhlangula, ezinye izikolo zemfundo yaphezulu zizavulwa njalo kuzavunyelwa abantwana abalihlekana kuphela. Abaningi bonke bazaqala isikolo ngenyanga kaMpandula sokuqalisa umnyaka wesikolo kwele Brithane. Iningi labazali labantwana lokwesabela ukuthi ke abantwana lababalisi bazathelelana umkhuhlane we-coronavirus esikolo. Unkosazana Gertrude Dube owedolobheni le-Manchester ngomunye wabo.
Mina njengomzali wabantwana ababili abasesikolo omunye uyethela. Omunye wegroupu leyo kuthiwa kumele bebuyele njengoba bezobhala ama-GCSEs next year. Kodwa kungiphathi kuhle ngoba kunje i-corona phela ayikatholakali umuthi wayo. And abantu these days they are just being careless. Angiboni kungisiza nokuthi umntwana ahambe eyothaphuza umkhuhlane thina besizamile kangaka ukuthi sizigcine emakhaya lapha sekulockdown umntwana kashozaye.
Unkosazana Tawana Moyo uhlala edrobheni le-Sheffield. Yena unesifiso sokubuyela emsebenzini, yikho efuna izikolo zivulwe ngoba kala muntu wokusala labantwana nxa esiya emsebenzini.
Okwakathesi ngihlele endlini angisebenza, ngenelisa ukuya emsebenzini ngesizathu sokuthi abantwana bahleli ngekhaya. Izikolo zivaliwe, kuthiwa bavula ngoSeptemba, so kuzima sibili situation naleyo esikuyo mpela isilethele ukuthi izinto zingahambi ngendlela ebesifisile. Izinto eziningi zimile nxa ukuthi nxa ungasayi emsebenzini kunje nje abantwana ngeke ubachiye. So ngizigcine ngicabanga ukuthi ngcono ngike ngizihlalele until khona lapho nxa abantwana sebesiya esikolo.
Abanye bathi kukhanya kuzaba lokunzima ukuthi abantwana balandele iziqondiso zokungasondelelani duzane laduzane i-social distancing esikolo. Mnumzana Kenny Mangena weKent uthi abantwana balakho ukuthelelana i-COVID-19 ekuhlanganeni labanye.
Abantwana mabisi esikolo bahlangana nabanye lapha bavela khona kaukwazi ingxenye ngekhaya kwabo. Abantwana labo ukhona esela i-corona leyo, seyithatha leya corona seyiletha futhi ngaphi endlini yimi. Mina ebe ngizihlalele ngisithi kangifuna ukuthi ngiye phandle ngiyithatha, kodwa umntwana sebuyelayo. Angiboni kungumbono omuhle mina ukuthi babuyele kathi. Singibona ngani Ngabe ngahlala kuze kufike kuSeptember ngoba kungona.
UMichelle Sibanda intombazana yasesikolweni oleminyaka elithumi lasikhombisa yena wenza i-11 uform 6 e-Oxford. Uthi cha kabuyeli esikolo khathesi.
Angisabuyele esikolo ngenxa ye-corona ngoba ngiyasifaka empilweni yami ku-risk and labazali bami. So cabanga ukuthi siyabuyela nxa kune-vaccine. But yeah, okwamanje sisendlini.
Mnumzana Mike Ntawini uthi ngeke ayekele abantu bakhe bangene engozini ye-corona ngokubavumela ukuthi baye esikolweni.
Hayi, mina abantu bami be-primary vele angivumanga ukuthi babuyele esikolo. So i-majority ama-parents bavote ukuthi abantwana bengayo esikolo because isikolo ezi ziyavalwa vele anyway next month. So besingekho isidingo sokuthi abantu bethathe i-risk yokuthi abantwana bebuyele just for ukuthi befunda inyanga eyodwa kuphela. And then acela lapha sesiphathele i-corona ekubeni ngcono ukuthi ahlale endlini afundele endlini. So hayi, thina sakhetha ukuthi abantwana bangayo esikolo.
KweleZimbabwe uhulumende usebike ngokuvulwa kwezikolo laye ngoNtulikazi, njalo ababhala imihloliso labo bayabhalala nxa bengafundanga kahle ngenxa yomkhuhlane we-coronavirus. UNkosazana Faith Malinga isizalwane seZimbabwe esihlala eLeeds, njalo lo mntwana ambhadalela i-school fees ekhaya.
Mina lo mntwana engimfundisayo oyenza uform 6, so umntwana fanele ayebhala ngaleso sikhathi ngiyabhadala yini i-school fees for only amaviki angu-3. Lapha i-school fees ifanele ngisibhadalela amaviki amathathu nje kuphela. Ngiyabe mpatalelani. Lo mntwana uyabhala yiphi exam, ufundeni, kuyini akwaziyo njoba kade hlezi. Uhulumeni lapha uyacabangela yini abantwana njalo ngoba kule COVID yona le khona? Inumbers especially eZimbabwe ziyakhuphuka every day.
Inani lababulawa ligciwane le-COVID-19 selehlile kweleBrithani lakwamanye amazwe, kukanti abatholakala belalo lilokhu liqonga kweleZimbabwe lemhlabeni wonke jikelele. Uzulu lokhu ehlalele evalweni. Imele Studio 7, igama lami ngu-Ezra Chisa Sibanda.
Lele Botswana lithi lithwele nzima ngabangena elizweni ngokungekho emthethweni. Lisesabela ukuthi lokhu kungabuyisela emuva imizamo yokulwisana lomkhuhlane we-COVID-19. AbeZimbabwe baphakathi kwabantu abedlula abalikhulu ababanjwe bengena kulelo zwe okungekho emthethweni. Intetho lezindaba ye-Studio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseGaborone kwele Botswana.
Umqondisi obona ngezempilakahle kwele Botswana, uMnumzana Malaki Tsipia Hayi, uthi abangena kwele Botswana ongekho emthethweni balakho ubuyisela emuva imizamo yaleli lizwe yokulwisana lomkhuhlane we-COVID-19. Amapholisa kwele Botswana athi asebambe abalikhulu lasithupha i-106 abangena kwele Botswana ongekho emthethweni, lokhe kwesula uhlelo lokuthi abantu behlale ezindlini olwe-lockdown. Iningi ngabeZimbabwe abanye bengena bevela kule South Africa bezodinga ukuziphilisa ngemva kokuba inhlangothi eziningi zomnotho siqale ukusebenza kwele Botswana ngemva kwe-lockdown. UMnumzana Tsipia Hayi uthi uqakathekile ukuthi amapholisa lamasosha aqinise ukulinda emngceleni ukuze kwenqabelwe ukungena kwabantu okungekho emthethweni.
Sesiraya gore tota ga re ntse mo Botswana yana bontsi ba kgonagala gore mogare o tle go tsana ka mo Botswana ka one.
E se go bonayo ukuthi umkhuhlane lo ingozi yawo izavela phandle. Lokhu kutsho ukuthi sivule amehlo. Abanye bayeqa umngcele bengahlolwanga, yikho okungasifakela umkhuhlane we-coronavirus.
Le ba gore ba seka ba tloga ba re tlhagisetsa one mogare ono wa COVID-19.
Iningi labangena eBotswana ongekho emthethweni bezodinga imisebenzi yokuziphilisa baphindela ekhaya ngesikhathi se-lockdown bekhala ngendlala. Kodwa sebeqala ukuphindela ngoba iZimbabwe lokhu engaphansi kohlelo lo-lockdown, njalo iningi lisithi liyalamba. UMnumzana Pekas Ndlovu osebenza eHaboroni uthi abeqa umngcele abazenzi ngoba befaka impilo yabo engozini belakho ukuthola i-COVID-19.
Lokhu kutshengisa ukuthi isimo eZimbabwe sinzima. Xa ungabona amaZimbabweans ukuthi kunje uyi-COVID-19, iZimbabwe under lockdown, uthi Botswana amabhoda avaliwe but belokhe befohla, befohlele eBotswana behamba ukuyadinga umsebenzi. Ngezinye indlela kutshengisa ukuthi isimo eZimbabwe sibi kakhulu.
Ababanjwe bengena elizweni ongekho emthethweni bazabuyiselwa emuva ensukwini ezilandelayo. NginguMartin Ngwenya oyindaba ze-Studio 7 ngiSabron kwele Botswana.
Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngiCraxidisemaye. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.